Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngithanda ukubonga uJonga Khangemiri obesilethele indaba ngolimi lwesiShona. Siyalambulela kweza kusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 1 kumabasa 2023 igama ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-CCC namhla beliqhuba imidlalo yenguqu yabatsha kobulawayo, libakhuthaza njalo ukubana baphatheke ngobuningi babo ekuvoteni kukhetho oluzayo. Luqhubekela phambili udaba lwefilimu yomsakazo we-Al Jazeera etshengisa inkohlakalo lobugovu bezidilamkhuba zakwele Zimbabwe ezibikwa zizikhonzi zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi we-gospel uJoel Mndolomba Mbambo ehamba leqembu lakhe elibizwa ngokuthi Izimvu Ezimhlophe Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ivandla le-CCC namhla beliqhuba imidlalo yenguqu yabatsha kobulawayo, libakhuthaza njalo ukubana baphatheke ekuvoteni kukhetho oluzayo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo siziba ngalo ludaba.
Namhlanje ke besile bhora kulethu ebeselidlala ke kobulawayo, lapho ke ebesibize ontanga abarejiste ukuvota ukubana ke bebuye lama registration slip abo beparticipate kutournament. Bekule nkezo ke kulabantu ke abawinileyo namhlanje abatsha, ngenxa yokubana siqale ivota registration blitz, sakhuthaza abatsha ukubana berejiste bebambe islip ukuze beparticipate kumkezo ke ebesilayo namhlanje. So yikho libona bekulabatsha ke abasijoyineyo abavela ke endaweni esijeneyo kobulawo.
Abekade bephatheka kuhlelo lolu ngontanga be-CCC kuphela, kumbe beluvulekele labanye nje ontanga abakhona?
Kunhlelo thile thina besingakhangeli ke ukubana ke umwebandla libizani noma TPC enibandla, ngenxa yokubana ke udubeli leZimbabwe luhlasela wonke umuntu, ikakhulu abatsha. 97% eyabontanga abalamsebenzi. So yikhona ubona ke besi emphasize ke ukubana register ukuvota ngokudubo ke lubamba ke wonke umuntu. So yikhona ubona ke besibize ke ontanga ilizwe lonke.
Ngolwesithathu mhla ka 5 kumabasa lizabe liphatheka njalo kubandla lenu likhetha abazalimelela kudale lephalamende.
Sesilungiselela ukukhetha laba abazasimela edale lephalamende ekansilini, njalo zasimela mongameli wethu wa presidential candidate. So siqalisa inomination mhla ka 5 kuviki ebuyayo, lapho ke sizabe sinomthila ama nomination ekuyeye ke iprocess yethu yokuqala. Sizabe sinominate ke ama MP, sinominate ama councillor, njalo sinominate ke ozasimela kuba ngumongameli. So lokho kuzayenziwa kuma wards angu 2000 ilizwe lonke jikelele, lapho ke okulama wards ukuze abantu ke efake imbono yabo ukubana ngubani ozasimela kukhetho oluzayo.
Umnumzana Gift Ostalo siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelayo ekobulawayo. Udaba lwefilimu yomsakazo we-Al Jazeera etshengisa inkohlakalo lobugovu bezidilamkhuba zakwele Zimbabwe ezibika ziyizikhonzi zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezithenga igolide ziyeyithengisela eDubai okungaphandle komthetho solumumetheke lwangena lakwele South Africa. Umsakazo we-SABC izolo ukhiphe amabizo amabhanga amathathu asezaphenywa mayelana lezimali lezi ezingcolileyo ezemoney laundering ezamukelayo zivela eZimbabwe. Sixoxele ngcwethi yezomnotho umnumzana Masimba Kuchera ngalolu daba.
Sina wakala ithemba umnotho weZimbabwe lawo ma-system yeZimbabwe esiwasebenzisayo yilo eselibhidlekile uyabe sekumele sililungise njalo abantu-ke abasenathemba nendlela esizisebenzisayo nama-system yethu khanya njengani ama-system yethu awitch kakhulu so ithemba lelo selibhidlekile bona njengani ngethusa sibili abantu abafuna ukuthi balethe imali lapha eZimbabwe ngoba bayabe bengakwazi ukuthi benza lobani so ngibona njenganiyikho okunye okungenzakala ukuthi abantu sebedukile sibile ukuthi ma izimali zingangena lapho ziyazingena njani labo bayabe sebenza lobani ngoba bayabe belethembele ukuthi into zethu lapha zicacile kodwa siyabona ukuthi kunama-loophole abaningi.
Kungaba yinto eqondileyo na indlela enziwayo ukukhipha igolide lihanjiswa phandle liphenduka njalo kodwa kungalabhanga elikhulu le-Reserve Bank liphakathi kodaba lonolo.
Into okumele yenzakale ukuthi sokumele sibe lama-investigation asegqekeni sibekwazi ukuthi xa ukuthi likhona ibhanga le-Reserve Bank likhona okungakanani ngoba bona bayala ukuthi ngakhona. So sokumele kube lama-investigation sibili sona ukuthi kungakuyukuthi ulama-problem sesibonile ukuthi akhona ama-problem sibili so ukuthi ngawalungisa njani. Uzakhumbula ukuthi amabhanga alapha eZimbabwe amaningi sawasela esingathi ngama-corresponding bank ukuthi inxa izimali zingena phandle kwelizwe ziye bayasebenzisa ama-banks anjengalawo.
Amabhanga e-South Africa kuqanjwa amabhanga agoqela i-Standard Bank, i-Absa Bank, le-Safsa Bank kukhanya ezinye imali zakhona zingena khona ngale sokungenisa ke amanye amazwe angaphandle kweZimbabwe kunkulumo yonale asethinteka kwimali zakhona zifika kanjani kubo South Africa?
Izimali lezi ziyazithela eSouth Africa sezibuya lapha ezikhathini eziningi. So sekushitho ukuthi nakhona ngale eSouth Africa sokumele ziyebe lama-investigation sibile babona ukuthi ama-banks ahamba njani. Batho ukuthi abanye udaba lolu bakhona bahlala eSouth Africa. So sekushitho ukuthi layo eSouth Africa ikhona lapha kundaba lezi. Kodwa uzakhumbula ukuthi i-investigation leyo sithi ibambe iSouth Africa yonke lapho nabanye amazwe futhi kuyabe kwenzakala ezinye izinto okumele siyakwazi ukuthi ziyabe zihamba kanjani.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi yezomnotho esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATURS, ithi isola kakhulukazi okwenziwa inhlanganiso ezibiza ngokuthi yi-Teachers for ED ebhoda lezikolo icela inhlawulo zenhlelo zayo. Sizwe nokuningi kusikhulumelise ATURS umnumzana Athemba kuye moyo.
Thina njenge-ATURS savele sangakuyamukeli ukuthi kule nyamazane engavuka ingu-Teachers for ED. Osokunanzelelwa ngabantu ukuthi i-Teachers for ED ingabizi workshop umbalisi kumbe isikolo lapha asuka khona yiso esikhokha imali. Okumele sikunanzelele ukuthi kulezinye izikolo sezikhokhe imali edluli $500.
Yenziwani ngayo le mali njalo izikolo zibanjwa ngamandla na ukubana zikhokhele leyo mali?
I-$500 leyi iyabe isetshenziswa ukunikeza amandla ku-Teachers for ED. U-Teachers for ED yinto yezombusazwe. U-ED akula muntu ongamaziyo ukuthi ngubani. U-President kaze akavukela ababalisi. Ababalisi ngabelizwe, ababalisi ngabesizwe. Bavuka njani sebengabomuntu oyedwa? I-ZANU-PF isiyehlulekile ukuthi izimele yodwa isizifuna ukuyangcolisa igama lababalisi.
Inhlanganiso kumbe ngathi amaqembu wonke la abunjwayo ukuthi iqembu leli for ED laleliyana for ED nxa beziphendulela bona bathi bona u-ED lo umelele i-economic development, ngombono wakho ungathi injongo ye-Teachers for ED ngeyani?
Okumele sikunanzelele i-Teachers for ED leyi izobulala ama-union ekutheni nxa thina sikhankasela ukuthi ababalisi kabanikezwe imali eqondileyo kuma-workshop e-Teachers for ED bahamba beyitshela abantu ukuthi ungakhangeli iholo. Kambe kulo muntu ongasebenza engakhangelanga iholo lakhe, ngezinye indlela thina sithi lamhla u-ED upresident Emerson Tambutso nga engu president welizwe okoto kakuvaliso kwintoloko simuzwe khulume sithi yena kakuhlangananga laye kodwa nxa lokho ezithulile kanje nguye okwenza kube khona nguye osedisturb abantu kunje kathesi ukuzungeni ukuba ngumbalisi abantu sebeqhatshwa ngokuthi le certificate se-teachers for ED. I-workshop le ile mali yayo eyiqambayo kodwa wena nxa ungayanga ku-workshop le usufuna ukuqhatshwa ukuba ngutitsha sukhipha $155.
Lezi mali ezibizelwayo ziya esambeni sikabani?
Iya ku-ED phela ngoba okwintoloko ngokwe-teachers for ED.
Umnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, esixoxelayo eselubane.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampala kuvembuna
izakhamizi zeTshongolela lasemambanjeni kuward 21 esiqintini sebubi eMathebeleland North ziganinwa ukulandela ukubuyelwa kwamadlelo ezifuyo zazo ngabantu abafike ngenkani kulindawo kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Izakhamizi zalindawo zithi seziphelele ukuthi senzeni ngalolu daba. Umnumzana Mfundo Khumalo uthi ukubuyela amadlelo lokhu kuganga njalo izakhamizi zingavumi ubhadala lofake ucingo lakhe ngoba akukho emthethweni.
Ngizindabana nje umuntu wonke ongela nkulu le nkomo ozaba le nkomo kunyaka ozayo le nkomo eyodwa gathi le nkomo ezingu-100. Okufanele ukuthi kwakufanele ukuthi kuhlale phansi kulungiswe ukuthi yena nxa ukuthi wayefuna ukufesa ngemali yakhe sivumelane ukuthi unxa ufesa inkomo sizazifaka lakhe phakathi kufanele ukuthi siqale sihlale phansi siyilungise ngenze ukuthi bese kusuka ke kunyekele kusiwa lungiswa lokhu yinto esingayitsho esiyivumelane ngoba okumele sikunanzele ukuthi kusasa singavuma ukuthi simbhadale imali ozakwehlile kuyasuka ngathi ngamadlelo akhe enkomo.
Onguye owabiyela amadlelo la izakhamizi zithi ngubaba okuthiwa ngufuzane umnumzana Cuthbert Kabila Mpofu uthi kukhona ezinye izakhamizi ezavumelana layo ukuthi afake ucingo.
Ngale bona bathi besitshela bona bathi bona bamcela ufuzane ukuthi abakhele isikolo ngamanzi bakhanya ufuzane wavuma konke lokho bathi into abayihlalele ngaphi phansi lezakhamuzi maye ngapha lezi zakhamuzi zika-8 le bathi abakwazi yaba yinto yabantu abangayi mbabazitha ngibasikhona into ehluphayo.
Umnumzana Theophilus Khosana uthi ukubuyela amadlelo asonto embi kuloba umuntu owenza njalo engasokwa kulindawo
kwaba le mithi eyamavileji wonke so kutho ukuthi akuzange kuhlangane vele so mina vele into eyenza ngithi right mina ngathi right ngenxa yokuthi kuvele thina besingasabhenefithi lutho khonapho kuzolawulwa amaphando so kubhenefitha uward 12 yizwe inkomo zabo esezifihla indawo leyo imambo ngokufaka ifensi uvimbili
usobhuku wethongololo lemambanjeni umnumzane Leonard Ndlovu uthi udabuke kakhulu ngoba sekhuze waze wehluleka.
Sizamile kakhulu ukuthi ngihlanganise ukukhuluma ngabatshela bona ababakwenzileyo ukuthi kakwenziwa lokhu ngabe sihlale phansi sakhuluma sabonisana satshengisana sehlulana lapho esehlulana khona asizange sikhulu sengihambile ngisiya sengivela kuchief ngisiyamdikela ngimbikela jawu ngokungazi kwami ngingazami mtshefu ngomuntu osengibambe iganyavengele esigabeni sami.
Sazana Cleopatra Ndlovu osebenzela ikhansili yebubi Rural District Council eyiyo ekhangele esigaba lesi uthe izakhamizi azibise udaba lwazo kukhansili ngoba lowo kuthiwa ubuyela amadlelo abamazi
lo muntu asimakudini azenzile asilacontract thina lo fuzana abadala kababuya ekhansilini sezokurisuka kababhale forma complaint ngoba lesi is the first time sekuzwa sobhuku wale ndawo supposed to write incwadi to the CEO ibuye ekhansilini ngoba abakaze bareporte isimanje sokubuya lena bengazeke basitshela kabahambe bekhuluma lo khansila wabo ukhansila wabo seyiletha lapha ezensisithilalo.
Umnumzana Afuzayo ogcona ngokubuyela amadlelo akulindawo walile ukhuluma le Studio 7 ibe leStudio 7 esiqinisi sebubi ngasenyakatho esabelo semandebeleni igama lami Ezra Chisasvanda.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe.
Siyabonga Chisa okwamanje siye kuhlelo lwabesifazane.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Grace Mpofu, usobhoko wenyamandlovu eIGroups. Sicubungula ukuthi uqhuba njani umsebenzi wakhe njengowesifazana.
Kuhle number one ezibhedlela ezempila kahle iyamali ukuthola khonokho ukuthi abantwana abanjani nje konke nje kweklinika kubuye okokudla siyahola.
Ye, wonke umuntu uyahola yini?
Hayi, kukhona wakhona kuva kuyabe kuhola kwesinye isikhathi uze kuthiwa kukhona abasikhulile beholi. Ngathi mina nginje ngikhulile ngilama-70 ngazi. Khonapho umntanami ngenyeye umuntu onjani bathi ukudla sokukulutshwana. Ikwalithi ukuthi ngidle lo mntanami nalo layo lakho siyaqhathelana. Abantwana laba ngabantwa bethu abesefijina le. Singabantwa bethu abathayela imizi khonapho.
Kodwa kulula yini ukuba ngusobhoko ungowesifazane? Kumbe abanye babona ingane umsebenzi wabo baba.
Umntana zabo baba bathi ubaba wabhubha bathi zibambele abantwana. Abantwana bakhona bangabafana. Uye besasebancane.
Ye bazathatha nini intaba?
Babakho abafuthi futhi
bangaphi kodwa?
Basemagola lapha bakhathana.
Kodwa abantu bayalihlonipha yini?
Hayi, kuhlonipha babagogo malini bayahlonipha number one. Noma babiza abayenzi kubi ukuthi ngimubani bayihlonipha njengomuntu ogqoke ibhurukhwe.
Njengoba
silungisa nje okwekhaya. Isenza okwekhaya so. Emasimini kathethi kule nkomo ziyadla le. Ikhuzane kuphele lokho.
Lisebenza kuhle lenduna.
Lenduna phela. Lisebenza kuhle kade siye kiyo kasi.
Ye, likhuluma ngani?
Olesithathu kwathi kwakungolesithathu emawu. Ngiyasizwa siyahamba.
Ye, lalikhuluma ngani? Kuyini okwandisa ukuhlupha esigabeni?
Sizizile ukuthi sizozuzani layo ukuthi siphile kuhle labantu. Imilayo nje ukuthi hayi kathesa ukunje so libeka amadlelo liyenze yonke into so njalo. Ngifika sibe thubele hayi bakuvuma. Siyafanana lo muntu uthuphe laphana kulesami isiphalo sibekileyo. Amadlela njengoma ekhaya la. Futhi angahambi ngale sizolo ukhulu. Siyakuyeka amakhadi. Kwalithi ukuthi sizise nga. Sesisiya nje ekhonapha ngamajuni one.
Abanengi bebebhalisela ukuvota bayakwazini abantu khona ngapha kuvillage yakho ukuthi kuyabhaliswa ukuvota njalo bahambile?
Babhalisile kubuyile abezeki. Ye, hayi sihambile kodwa kade siyavotela imota ibe yaba one. Kade siyavotela kuthiwa kwadundubala kundundubala angiyazi indawo yakhona khona le thumbe le policy imota izezihluphileyo. Kodwa ubunye kade befuna ukuhamba.
Ye, bagcine behambile yini?
Ah, sihambile sigcwele kunjalo. Zavuya kodwa abanye nabo bethatha zimoto ezincane besiya khona ngale siphahamba.
Oh, ngezinye indlela bekukhatshana.
Ah, kukhatshana ukuba lapha sisuke ngama-7 sisiyavotela kuzo. Kodwa sifike ngama-11 sika ngo-6 besisuka khona.
Sizwe ezinye izakhamizi zesigabeni sakho khonapho. Aigos zikhonona ngokuthi kulabo sikamtanja ababathathela izifuyo le mali. Ungathi uhlupho lolu lubhahile yini?
Kodwa lapha njengabafike bethusele sebakhuluma kuhle bathi umuntu thina uyazingenela ngentando yakhe kweyami izipeki abathuselanga. Kodwa kulabantu abangazange abangeni, kulabantu abangenayo bayehlulwa zimali zenyezo ababatele khona, bayehlulwa yizi izinto zakhona. Umuntu uzathi wayabiza kakhulu ukuthi into yakho leyo ngiyithethe yathi ngifuna lokho ehluleke khulu kodwa kuvumile naloo muntu into yakhe nale. Angabantwana bona babayenza njalo bethu kodwa hhayi bona babevumile phathi ugogo akabuye bemkhiphele lokho abamkhiphela khona. Lokho ugogo kwalithibiliza abantu abakho akuvumile layi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Grace Mpofu usobhuku we-Aigosi eNyamandlovu ebesixoxa laye ngehlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonge ke usithandekile ngohlelo lwakhe lwabesifazana. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba.
litshona njani izolukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu umkhokheli wenhlanganiso ezim imbokodo wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
anginikelele kwemsakazi ngiphinde ngivinikelele nakwabalaleli komsakazi komgama nguVictress
ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwama-waiver lolu sizwa abaningi bengathi abaluqondisisi ungasitshela nje ngamafeature
kusukela ngolwesithathu mhla ka-29 March kuphume incwadi ebikhitshwe ngumnyango wazasekhaya lapha e-South Africa ebikhuluma ngawo ama-waiver isitshiye abantu belokungazwisisi bengazi ukuthi benzeni sebecabanga ukuthi uku-applyela ama-waiver lawa kuphelile izolo mhla ka-31 incwadi le ibikhuluma ukuthi laba abantu aba-applyele ama-waiver kuze kube ngu-31 lokho engakaphumi bazokwengezelelwa isikhathi sokuthi balinde ama-waiver kuze kube ngu-31 December 2023 ngifuna ukusho ugcwala umlomo ukuthi incwadi le ayizange itsho lutho ngama-ZEP ikhulume nje ngomuntu o-apply i-waiver ngoba ama-waiver aka-applywa ngabantu abalama-ZEP kuphela baningi abantu aba-apply ama-waiver abavela kwamanye amazwe abadinga ukuba le ncwadi zokuthi zibavumele ukuhlala lapha e-South Africa ezingasoma-ZEP so leyo ncwadi ephumileyo ayitshongo lutho nge-ZEP ibikhuluma nje ngama-waiver wonke umuntu nje noma ngubani o-applyela i-waiver leyo ukuthi nxa kusiyafika umhla ka-31 i-waiver aba-apply kusiyafika umhla ka-31 March bazonikezwa isikhathi esifika ku-2023 December 31 ukuthi balinde ama-waiver wabo so abantu kabangaphamazeki abaqhubeke abantu balama-ZEP be-apply ama-waiver befila amafomu be-apply ama-waiver esicabanga ukuthi ngoba sasinikezwe ukuthi kuza ama-permit lawa azasiphelela ngo-30 June kuwona lowo mnyaka ukuthi mhlawumbe sizavunyela ukuthi ngu-apply ama-waiver kuze kufike u-30 June so abantu abangaphatheki kabi bekhanye sebesenza izinto ngokutatazela ngoba beze kuthiwa kuyavalwa bekungaqondananga lathi abaphethe ama-ZEP bekuqondane nje laye wonke umuntu o-apply i-waiver so ngingathanda ukuthi abantu babuzwisise lokho aba-apply ama-waiver beqhubeke ba-apply ama-waiver nxa sokuphumile ukuqondane lama-ZEP bazokuzwa futhi
ubona abaningi yini asebe ufake amaphepha onda la izicelo zoda lezo njalo ungasitshela ukuthi wena njengomkhokheli wenhlanganiso yezimi imbokodo bakhona yini obancedisayo
ngicabanga ukuthi njengakulezi nsuku ngathi abantu sebengani bayayethukile ukuthi u-30 June useseduzane sebekhona beqalisa ukunyikinyeka begijima abantu be-apply ama-waiver kudala abantu baqala ukuwa-apply ama-waiver kodwa iningi belingalandaba la uku-apply ama-waiver bebebona ngani into engeke iyenzeke into engeke bayenelise kodwa ngibona kulezi nsuku hayi abaningi abantu bonke wonke umuntu ngapha langapha yikukhuluma nge-waiver ikukhuluma nge-waiver ikakhulu bona labo abantu abaphethe ama-ZEP so kubonakala ngani hayi sokunotshintsho mpela sokunyikinyekwa yebo khona akukho lula ngoba izinto ezifunakalayo ukuthi abantu ba-apply ama-waiver abanye abantu abaningi abalazo abanye kufunakala ama-contract emsebenzi abanye kufunakala izincwadi ezithoyo ukuthi kungani kumele banikeze lawo ma-waiver so abanye bakhala ngokuthi hayi lapha engisebenza khona umqhashi wami akafuna ukuthi anginikeze leyo ncwadi umqhashi wami nganginikanga i-contract so angilayo so kuningi nje abantu abahlangana lakho obekubenza bengani badonsele emuva kodwa kungathi manje hayi sokukhanya ukuthi hayi abantu babona ukuthi hayi sesiye emaphethelweni sebezama ngamandla wonke ukuthi ba-applyela ama-waiver mina njengomholi wenhlangano yezizimi imbokodo inhlangano esizomama labantwana kukhona engikwenzayo ukuthi ngisize abantu abehlulekayo ukuthi bavele amafomu bazi-applyela ama-waiver ngiyasiza abantu ofisa ukuthi ufuna uku-apply i-waiver kodwa akala lwazi lokuthi kungenwa njani ebulenjini lapha afile njani amafomu ayenzeni ngemva kwalokho ngikhona ngizinikele ukuthi ngisize abantu angikhathalile ukuthi ngumama kumbe ngubaba kumbe ngumntwana ngiyasiza wonke umuntu egameni lenhlangano yezizimi imbokodo so abantu abafisa ukuthi basizakale abangela mali ngoba abantu bayabhadalisa ukuthi abayenzele abantu lokho so umuntu obonayo ukuthi hayi isikhwama sakhe asivumi ukuthi akhiphe leyo mali aye applyisa i-waiver umuntu inozambhadalisa ngikhona abantu bengangithinta abaningi bayazi lapho engitholakala khona omunye noma ungazi lapho engitholakala khona ungathinta inhlangano yezizimi imbokodo utsho ukuthi udinga usizo olunjalo ngiyabonga
okokugcina ungavalelisa abalaleli
sengivalelisa msakazi angitsho kulabo abantu abaphethe ama-ZEP ukuthi aba-applyele ama-waiver imphumela siyazi mhlawumbe ingaphumisa ivuna bakhona sebewatholile ama-waiver abanye iba vunile mbeni mphumela sebelungiselele ukuthi ba apply ama permit nga ungangala permit ungala ZEP awukwazi uku apply i waiver i apply yilabo bala ma ZEP abantu bakuqondisise lokho bengadliwa izimali zabo abazisebenza ngiyabonga
lo ke bekungonkosazana Victress Mathuthu umholi wenhlanganiso yezim imbokodo esixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
siyabonga Chris siziphethe ngohlelo abaculi bethu namhla silomculi wegospel odabuka eMbembezi uJoel Mndolomba Mbambo ehamba leqembu lakhe elibizwa ngokuthi izimvu ezimhlophe gospel group kubika uNtunkameli Nkomo weStudio 7
impilo le esiyiphilayo ulomhlaba enzima inkosi eyayazi ithuli yalungu impilo lena
impilo le esiyiphilayo lena ulomhlaba enzima inkosi
iyaya
ithuli yalungu
Iqembu lezimvu ezimhlophe lisungulwe ngo-2019 yimi uJoel Mbambo kanye nabafowethu abanye abathathu sakwazi ukuthi senze i-albhamu yethu yokuqala ebizwa ngokuthi iSodoma and then ngomnyaka olandelayo 2020 saba ne-albhamu yesibili ethi eGolgotha then ngo-2022 sikwaze ukuthi sikhiphe ama-albhamu amabili enye ethi Ukholo Lwami enye ethi Woza Moya
iphethi incwadi yezimiso
zonke
zalomhlaba
yoyoluzima abethu ithuli yaluni
iphethi incwadi yezimiso
zonke abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
Ukuxhumana nathi abalaleli bangasithola ku 079 engiyasemzansi kusho ukuthi umuntu angafaka icode athi 0027 abese sithi 79704 6757 ilapho sitholakala khona siyizimvu ezimhlophe ngokwe WhatsApp nangokwama calls then mabe sidinga kwenkundla zokuxhumana bayasithola ngokuthi izimvu ezimhlophe gospel group noma bathi Joel nezimvu ezimhlophe bazowuthola wonke umusic wethu kulezo nkundla
yiwaphi amazwi owatshiyela abalandeli
siyacela kakhulu ukuthi bathenge i-original music yethu ukuze sikwazi ukukhula
noma ngehlelwa
ngokuyinkosi
Siyabonga Ntungameli Nkomo lapha besathela iqembu elicula ezokholo izimvu ezimhlophe likhokhelwa nguNdolomba Mbambo. Singakehlukani sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC namhla beliqhuba imidlalo yenguqu yabatsha kobulawayo libakhuthaza njalo ukubana baphatheke ngobuningi babo ekuvoteni kukhetho oluzayo. Luqhubekela phambili udaba lwefilimu yomsakazo we-Al Jazeera etshengisa inkohlakalo. Sasilgqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo imukeyino kumede Saidi ngise Washington DC ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.